lami njalo usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Umongameli Robert Mugabe unquma umsebenzi owenziwa ngabezomvikela wathembisa ukwenza konke angakwenelisa ukubona ukuthi abakubutho baba lempilo engcono.
Blatantly disregard the good work done by the Zimbabwe Defense Forces in maintaining peace and tranquility in the country.
Izisebenzi zikahulumende zithi zilethemba lokuthi uhulumende weZANU-PF uza kwengeza iholo lazo njengokwethembisa kukamongameli Robert Mugabe izolo.
Iqembo lenguqu labakubutho eleZimbabwe Defense Forces Select Team linqoba eleTanzania Defense Forces Select Team nge-1-0.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo msakazo. Umongameli Robert Mugabe lamuhla unqome umsebenzi owenziwa ngabezomvikela emkhosini wokunanza ilanga le-Defense Forces Day e-National Sports Stadium eHarare. Indikimba yomkhosi walonyaka igcizelela ukuthuthukisa inotho yabensundu njalo ibisithi Zimbabwe Defense Forces in Defense of National Sovereignty, Social and Economic Development. Indikimba le igcizelela njalo uhlelo lwebandla leZANU-PF olwaziwa ngokuthi Indigenize, Empower, Develop and Employ. Umongameli Mugabe uphinde wabonga abantu abamvoteleyo esithi ukumvotela wabo ngobuningi babo kuzabangela ukuthi ephutshise inhlelo azisungulayo ezokuthuthukisa umnotho welizwe. Asizweni okunye okukhulunywe ngumongameli Mugabe kulomkhosi.
Some misguided fellow countrymen, at the behest of their Western allies, blatantly disregard the good work done by the Zimbabwe Defense Forces in maintaining peace and tranquility in the country. They disguise this by demanding what they call security sector reform, when it is obvious the enemy's real ploy is to dilute the efficiency of the Zimbabwe Defense Forces.
Ukuze sizwe okuningi okuphathelane lezomvikela sixoxe nomnumzana Max Mkandla owayengukaputeni kuZimbabwe National Army njalo okunhlanganiso yeZimbabwe Liberators Peace Initiative.
Kutsho ukuthi la uyabe ukubona ukuthi khona impilo ehlezi ngamabutho ngayilunganga. So yikho ekubeke kwaba yi-agenda ukuthi ekhulume ngakho ngoba nalali lizwe ukuthi khona lihlale kuhle lithole ukuvikelwa kuma-external forces ne-internal forces. Ukuze kungabi lokuhlamukelana njengoba lokhu sikubona kwamanye amazwe, umbutho kumele uthole lokhu abamele ukuthi bekuthole.
Phinde wabancoma wathi balondoloza ukuthula ikakhulu emgodini yokwemba amadayimana eMarange.
Umsebenzi wamabutho ngokuvikela izitha ezivelela ngaphandle, njalo umsebenzi wamabutho ngokureinforce nxa phakathi kwelizwe kungazani kulobudlwangudlwa ngobukhona okungabe kungu-threatena ilizwe, bahamba beyi-reinforce bele-support unit eyamapolisa. Ngakho-ke akathesi kasikabili lezitha ezivilela kwamanye amazwe zizo-attacka. Kathesi okusebenzayo yi-security at large, okutho ukuthi khona i-intelligence ye-security le-rada yethu okukhangela okuvela ngaphandle. Internal i-security yethu ibe ngehamba ibeka indlebe zayo phansi. Umbutho wona ngwawo uyabe umele itholakale emabhoda ngobana kathesi kasikabi lezitha ezingathi ziyasihlasela la.
Ungasigqibela lingxoxo ngokusichasisela ukuthi ibutho leZimbabwe likusimo bani nxa liqathaniswa lamabutho akwamanye amazwe.
Ngingancoma njengokuthi is the best force or army so far in Africa. ngikhuluma ngeexperience engilayo kulabo abasalayo khona ngale thina sithiya umbutho singabantu abazimiseleyo ngoba sahamba emazweni amaningi sisiyathulisa ukuthula Mozambique, Liberia, Somalia, leAngola lamanye nje iDRC le okuhluphayo ukuthi khona umbutho ungazwaphathwa kuhle kuba lamadivision khona laphana lanxa ibutho liqinile kuyenzakala ukuthi lixege nobana abanye bayathatha indlela yesitha ungakhangela okwenzakala eLibya laphana abantu baphuma abanye bahle bayajoyina labana basegangeni kwahle wombutho weLibya wase wakhulelwa waze wakhutshwa embusweni ngenxa yokuthi khona abantu babengazwani ngokungaphathwa kuhle kodwa lapha ekhaya lapha ngithe leZimbabwe awufanani lweSouth Africa wokuthi khona ule union yokuthi mzwana besithi bayastruka bayastruka akunozabacontrola ngoba nabangabacontrola baphuma sebethwele ingagane nemabharaki nabo ngoba babelelungelo lokuthi be-represent e-union yabo so lapha kasilakho khona lokhuya we've got only one structure ye-command esingakufuniyo ukuthi umbutho uyengenela umsebenzi wamapholisa nxa amapholisa sehlulekile kule support unit nxa i-support unit yehlulekile yikho lapho sokungena khona umbutho siyancedisa nerekhodi yona liyani ukuthi khona singabantu abazile empini la kuseselabanye abalokhu beseva nxa kuthi khona ilizwe selihlezi kubi sibili kakhulu sokulobubi osobukhona elizweni babuyela khona laphana bedefenda ilizwe ngibona engazani abangaphathwa kuhle including lawo ama-war veterans wona la bethole iholo labo kuhle ilizwe lakithi leli li-right okudingakalayo yisiphatho
umnumzana Max Mkandla wayengukaputeni kubutho leZimbabwe National Army njalo ukunhlanganiso yeZimbabwe Liberators Peace Initiative.